njengomkhokheli wabentanga ngeposition ezimapho kuyasijabulisa ukuthi ilizwe njengeSenegal okokuqala likwanisile ukuthi libeke umuntu ongumfana omncane isizwe seSenegal sizamile ukumbeka ejele sazama ukuba sathela iphathi njengoba lisazi ukuthi iphathi yabo yamiswa so into enjalo siyakhuthaza kakhulukazi nxa silinganisa lalokhu okungalingenzakala lithi lapha ekhaya ukuthi siyatshontshelwa ama-MPs siyatshontshelwa iphathi siyatshontshelwa konke but
lintshontshelwa ngoba
bona lokhu umuntu uyakwazi ukuthi ibandla lezamphiyo lelitshontshela ibandla lethu yilo lasikhipha ephalamende singabanye singama-MPs yilo elibambe amakhosi yilo elibambe izeki lisebenzisa abantu ababehlezi bezithi bona ngabethu futhi kodwa sisazi ukuthi kabasoke sufuthi ngoba kusezimbabwe kuphela ukuthi umuntu uyavuke futhi mina ngiyebandla lethu ngakho nje sengikhipha abantu inkantolo iyavulela umuntu ayezinto enjalo kusezimbabwe kuphela ukuthi inhlanganiso ebona ngezokhetho iyamukela amaphepha abantu ababili besithi bazena ebandleni elifananayo
ingqobe isikuwe mnumzana mrach
nosawabongela kusemigasi ukuthi lesikhethe umuntu omusha elibutalanga akhonfida ibishu so akhonto esingathi yinto emangalisayo izinlathi njengezimbabwe sela ezinye emaprezidenti ka-europe la malungaethi akhona ngatesawuselitibirere lagaizinto ngabe ngabafana abancane na lathi njengeruling party ayisikho ukuthi asifuni abafana abancane sesikutshoyo ukuthi abantu abadala bale wizwe yena thina ngokukhula ukuthi akuphanga siyafika ichansi wethu siyafika isikhathi ngathi sibuze asilaphezeni lakolokho ngabe phasi ngama-mps abontanga ngamaminita njengabontanga ndawoni umzekelo kuzelensky la wangena ngifana omncane lodwa ekhangela ama-repartitions akhona sebhukise wabhukise abantu mangali experimenta ngobizo solo kade kutsho ngokabo umkosi lapho upashof ukuthi bayatshontshelwabo kweze kathimthini no betshontshelana ngonazabo loo senegal lo samthothile ngoba olekhatatiti samthothile ngoba olombono batokothoka lapho ade kuzala ezimbabwe ulidar ebhosheni kakhulu bengenambono ubehambe thathi umuzi bengabakathinzi yakhe uphinde ibalekile izimbabwe angeke kansithembe into enjalo
mnumzana sibanda ungathini amazwi kamnumzana mrach
okubalulekileyo abantuyela yimuthi izani izindaba ukubulala i-evolution and lokho abakwenzekile akukho kuhle babezwa futhi ngo-2018 sebekuphindile futhi ngo-2023 kuthi emnyakeni nalokho kuyabahlutha ukuthi kathi kungani ufanika esuka kuthikuthi esimalaphana and asenitheli ukuthi kathi kubazifisa ukuthi uthamise esuka lapha uyenzani ngoba izanu into eyaziyo ikubhizika yikho upresentation hayi thina sihamba kuyovani kwangena nyovani alisiboni ukuthi ibulala i-opposition kuphela kodwa ibulala impilo zabantu ibulala isasanentsha ibulala ilizwe ibulala yonke into kuphinde lokhu kubona ngenzondo kodwa ebantwini ukuthi hayi izami izibele
nanso-ke indaba mnumzana mrach umnumzana sibande ukuthi wethesa umlando ibandla lezanu phiri
bangana bomangabo abantu abangelambono abalamehlo kodwa bengelambono abangamagovu bafuna ukusebenzela izithi zabo bethole izimali besengaba kuthengayo entweni yabo bebengafaka abantu phambili
mnumzana Sibanda ibandla lakho lingenelisa ukuqoqa abantu ukuthi bengene yini ezitaladini zitshengisele kumbe ukuvota ngobuningi babo bayenze lokho okwenziwe ngabantu beSenegal yini kumbe kulokwesaba izimbabwe
bazama abakuhulumende abaphetheyo ukuthi befake njalo besibhekisele bathumba abantu bekhalapha abantu kwezele njengoba ngangijengasembisa ngodisemba laphana ngathi uhulumende ngaqhubeka esenza so sizabhikiswa sizangiyona efredini sengakutho ukuthi kalesi abantu abalinde futhi ukuthi umongameli Chamisa isithatha ngathi esisangathi utshintsho lukhona lusendleleni engokutsha isisho ukuthi sikwenze kungekudala kuyabe kungabantu bezimbabwe besele kuyadini sibeleselefreta yekholisa esilithethe ilizwe ngiyabonga
mnumzana mrach ubona ingani ibandla lezanu p f lingavuma yini ukuthi ngempela linqotshiwe linganqotshwa
izanu p f ngingayingena ekhetheni ingena ikwazi ukuthi impumela iyiphuma njani izanu p f izaqhubeka ibusa akula ephozishini ezimiseleyo ukuthi ifuna ukubusa okwabo ukudlala amadoda khonisa abakwenzayo thina siqhubeka phambili ngokuyakha ilizwe silezizweni esikhothe ngomongameli ezizintombitobi and siyakwazi ukuthi izithembi zezi-okazini yabantu singakhontinua sizifeza ngo-2028 siyawina futhi ana-election intangelo esefiswa njengoqhasho so ngikhangela ukuthi ngabanye abantu esiukuthiukuyozijoyina ilandeleeeekumkathi kumele uyozijoyina uyenimthini
uyakwamukela yini ukunxuswa mnumzana Sibanda
hayi kuswa umhlangene omuthi kanyela ngizile umhlangene omdala ungakhathele ukuthi umhlangene omdala wazi amaguma wonke omuzi yebo yekuthiwa indlela ibuza kwabahambili but hayi sifuna kathi izinto asedina eyokuthi loba mzani uyangena kukhathalekile ukuthi enganani ubunani abazintu azenzitshengizeni ndawonke ngaphansi kwakhe ezenzitshani.